kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
If you are transferring a thousand,
buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be internet kumele ubhadale i-2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i-$1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho
kulesi zalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale kukhini lobulembu be internet ngoba lumthelo wephula isisekelo sombuso.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki.
Ngobotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Ubunhlelo zethu lapho isicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje sikhangela ugatsha olubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izalwane seZimbabwe esesinike uhulumende amaviki amabili ukuthi esule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale khukhwini lobulembo be-internet. Sisithi umthelo lo wephula isisekelo sombuso welizwe. UGibbs-Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Arnold Mutsondi usomabhizimusi weHarare usecele amagqoda akhe ukuthi anike uhulumende isikhatshana lesi ukuthi esule umthetho obizwa ngokuthi yi-intermediated money transfer tax owethulwe ngomvulo umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali. Uncube ukhuphule umthelo lo osuke ku 5 cents nxa uthumeza imali kungelani ukuthi imalini waya ku 2 cents idola linye ngalinye. Igqoda likaMthondi umnumzana Alex Majajani uthi okwenziwe nguhulumende kwephule isisekelo sombuso welizwe ngoba kumele uhulumende anike uZulu isikhathi sokukhuphula umthelo we-tax.
Whatever transaction you make, you are charged 2 cents per dollar. So you would imagine if you are transferring 1,000, it would mean that you are paying $20. Just to make that transaction.
Buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be-internet kumele ubhadale i-2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i-$1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho ke umthondi uthi lokhu akukho emthethweni.
So our client is challenging the legal validity of those changes to the legislation to say those changes are not constitutional.
Uthi abantu bethuswe kakhulu ngumthelo lo wasungulwa ngomnyaka ka-2003.
Our demand or our client's demand is that the tax must be reversed.
Umthondi uthi kakwesulwe umthelo lo ngoba wethusa abantu okumangalisayo njalo kakho emthethweni. Uthi uhulumende ulakho njalo ukuthi anike uZulu isikhathi esithize engake thuli umthelo lo owethusa okumangalisayo.
The reason why I'm saying it's unconstitutional is that it induces a sense of shock.
Kukhanya bebaningi abantu abasekela okwenziwe ngumthondi. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhulumende ufuna ukusibulala ngokusithelisa. Siyathela esithi i-value-added tax, sithela futhi transaction on, khangela futhi thina manje abantu abasebenzayo. Yithi esithengisa kakhulu sisebenzisa yona i-cash leyo ngoba kufela cash phela. So futhi khona nxa ngithengisa item ali sedere kumele ngibhadale 2 cents, eli dollar futhi 2 cents, sure, ngizabasala sengilani. Xa sengisiyathengela abantu anesinto esitolo, ngifike futhi ngithekswe futhi abantu ngizosala sengilani. Ngibona ngani uhulumende lowo usethusile and into ayenza. ayenzayo asonto enhle ngoba isizibuza kona ukuthi imali lebhi ufuna ukuyisa ngapha eTexas ukuthi yena abantu izimoto yini ama-MPs lawa ministers athi so sasibona ukuthi ufuna ukuyisebenzisana yini uhulumende ngawonto khona nakabuyele achiye vele nje kade sisebenza bona anuthuthuthise kakhulu uzulu uphele nzima abantu bayakhaya la emjoveni lapho ukuthi athi kathi sokutheni sesibulawa ngomthelo kangaka
undiweni uthi loba uhulumende elelungelo lokukhuphula umthelo we-tax abantu labo bayanelisa ukuthi bengavumi imithelo ebabisela muva
ulelungelo lokuthi akhuphe umthelo lathi selungelo njengezibhambe ukuthi khona sihlonitshe siphathe indlela ehloniphekayo lathi le right human dignity amusho uhulumende ngoba selungelo kuthi kumele akuthethe ukuthi asibulale mile ukuthi ubulala lokhu and angikholwa ukuthi uhulumende lelungelo asibulale njengabantu bezimbabwe kumele abe nama-limitations ukuthi lapha sisambe kakhulu lokhu okwenzayo lokhu akusento enhle kuyabulala abantu abantu babulawa izi-stress and yakuthi kadibe ukuthi khona iviki siyaphela abantu babegcele ezibile bulawa izi-stress and kushane sivukeke nxa kuthusa into elayenzakele
kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uthi kumele uZulu anike uncube labanye bakhe ithuba lokuthuthukisa umnotho loba nje kukhuphuka umthelo we-tax.
Minister of Finance asimnikeni support, simnikeni usekelo aludingayo ekutheni yethule ama-monetary policies akhe ezicacileyo sizisekele thina. Siyiphi into eyabuye izibuyela nje kungela mthelo.
Uphinde wathi kakhahlanyezwa ngokwenziwe nguhulumende.
Mina mboni ukuthi kungasizwisa ubuhlungu njengama zisubuhlungu ngoba ngisakhangelele ukuthi inhlelo ezinjengalezi kazenziwe. I-government izuza imali yayo ku-tax. I-tax yena leyo yonke indlela ezijiyeneyo ukuthi abantu bamele bethele. Ngokunjalo kumele imali yakho isetshenziswe kuhle, ingathi nayo isijeliwe ibe isitshontshwe isetshenziswa ngendlela ezingayisizo.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loNcube. Ngimele iStudio 7 eseWashington DC ngingoKip Stube.
Kuleziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ezivotshiwe namhlanje emadabukabusa zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wokuphatheka kunkohlakalo okwenzakala phakathi kwale inkampani laya kwele India. Okunengalolu daba asikuzweni ngoGibson Bebe.
Ababili laba balethela umnumzana Julian Chinembiri, umqondisi weZETDC, nonkosikazi Thoko Dliwayo, ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usikomishini wamapolisa, uSenior Assistant Commissioner Terry Charamba, walile ukukhuluma ngokuboshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba. Kazikhulume nomnumzana Ponyathi, yena ke ovumile ukuthi ngempela ababili laba baboshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga amatransforma kagetsi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandelwa indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kunkampani eyayimele ithengi lawo ma-transforma iwathengela iZETDC. Inkampani kagetsi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magetsi. Okukhuthazwa uZulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomva uthe leli natshelo lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dubo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisa lokuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abeze politiki njengokwade kutsho ngabanye ukuthi lokho kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki esabona kubotshwa labo abanye ababengamaminista. Kodwa kuyasitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani amakhulu la uhulumende.
isikhulumeli senkampani le umnumzana Fulat Gwasira uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibizazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa uphendlule esithi akalalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa. Ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagetsi ezetetdc kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende lemithelo ezimra izolo. Ngimele istudio 7 ngiseharare ngigibson bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leMDC lamhla asole umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngokungabi khona kuleli dale ukuzophendula imibuzo ngenyathelo elisanda kuthathwa ngohulumende lokukhuphula umthelo ozabhadalwa ngabantu ngendlela yokulungisa umnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lokunye obekuhlafunwa, sixoxe lomkhokheli weMDC kuleli dale unkosazana Thabita Khumalo.
Iqiniso lilo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliamente edlulileyo le besinodubo la ministers akade bengabuyi eParliamente ukuthi baphendule imibuzo, but omunye wangikhona ovele nguye sesixaka kakhulu uyenalo wefinance ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo elizweni esikhangela indaba yemali, so besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthiwe kuyabe zokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizazithathela yona le imali esesile ukuthi siyithole emabhenki selibuya futhi kwi-eco cash yangkhona uhulumende sefika sehle phona futhi khonoko okuyimadlana esingakutholiwe emabhanga bafuna ukuthini. So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% naleyo nxa uthumela ngeco cash hhayi uZulu uthi hhayi kazi ukazwanani layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sithoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Leader of the house yimi engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu, yonke into abayenzayo iqala idlule kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle njalo uba leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngani ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iParliament ihamba njani, inhlala kahle yama-MPs injani, izisebenzi zeParliament injani, ama-committees esizawafeza sifaka amabili abameli beParliament ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizigangela layo ku-Standing Rules lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iParliament isebenze.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umkhokheli webandla leMDC kudale leParliament sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuchiyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Njalo kulolu hlelo kuzaxoxwa njalo ngezicoco ezatholwa izizalwane zeZimbabwe khonapho eMelika ama-awards. Ngesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezokuhlengwa kwabantu engozini lubika ukuthi inani labasebefile ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba eyenzakale kulelo lizwe selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1234. Le ingozi ichiye abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 bengaselamizi idilizwe ngeyinye njalo ingozi eqhamuke ngemva kweyokuzamazama komhlaba eyi-tsunami. Umkamongameli welemelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo eyayibuthaniswa izigqili eziyabe sezithengisiwe sezimelele ukuthunyelwa emelika ngemikhumbi eseGhana. Lokhu kwenzakala iqhubeka ngohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika. Njengoba sichilo ngaphambilini lamhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosazana Zodwa Ndlovu oseleminyaka elichumi lasithoba minwembili ehlala kwelebhilithane.
Mina ngakhula kuhle kakhulu sasinesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana. But lathe singananzelela ukuthi kulobunzima abantwana abancane balala bengadlanga kule duba ngisho ubuhlungu. Akuyenzi vele eZimbabwe lapha. Kubuhlungu kakhulu.
Khona ngapho eBhilitane ulemulini?
Yes.
Awulabantwana abangani?
Abantwana ababili.
Aha. Nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya?
Hayi, ngisho. Zonke lokho kunjalo akulanto esingakhamisela abantwana edubeni lo liya. Siyafisa sibili ukuthi abantu bethu bazi lapho esaphuma khona le culture. Even abami vele angikhulumi isilungu endlini, ngikhuluma isintu and bazi indlela ukudla kwesintu. Bakhulisa isintu but okubuhlungu khona lokhu ukuthi isikhathi sabo nabogogo babo balaso. Akumnandi phela ukuhlala la siyabazali bakho le. So ngitshola ukuthi thina abantu bethu bamoshakele, baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethu. Yethu lapha sebesazi okunye nje kuyidodi kwempilo. Sebefunde eminye imithetho ebelungu engaye singayikwanisiwe. Sokukhuzwa yabusukhuzwa ngapho sesaba. Ngoba kule mithetho inyeke ihlukunela lokho esakhula ngakho. So ubaba lo mgaki wasimosha kakhulu, wasiphambanisa iy'mpilo zethu. Yebo abantu bayahawukela bethi kumnandi kuye emazweni wathi, but sometimes ungakukhangela kubuhlungu nxa abazali abanye abasela abazali. Iy'hlobo ziyahamba abantu bengakwazi abanye lokho bengala maphepha.
Akusitshele siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo ikakhulu emazweni afana la khona ngapho kobo UK. Kuliqiniso yini khona?
Akula mendo lapha buti. Akula. Isintu asisekho. Umendo ayithola nale short time. But akusela mendo.
Kubangelwa yini khona?
Ubuntu bethu abusekho. Edobha khona lokho okungama-culture khona okungaselangeni le mthetho okuthi sibekwazi ukuthi obaba yinhloko yekhaya akusekho. Labo baba abasezazi labo ukuthi bayini. Abanye abafuni ukusebenza baya befuna ukugcinwa njengembuzi. So kunzima. So imende yakhona inzima kuthola ukuthi abanye le abantu bathola besebevulele bakhulula ingenti bayabulalana. Angizange ngizwe kodwa besintwini but abake Harare babulalana.
Kodwa abathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane?
Ukuqoma nje mncane. Ngokuqoma baqoma, bathi kuqonywane, akusahlonitshwana. Labo baba bethu, labo sinto abasakwazi thina ukusigcina njengabomama bethu, bakibo ababa. So kunzima. Ngikuthola abantu sebobaba bekhaya sebekhala. Lithathela ngomanajere nakula. Ngoba bijijwala lapho bakhona bagijima loku ngamakhiwa wo loku ngabafazi okunye okungaqondakali.
Khona kodwa kwama-Nigerian lokhu kuliqiniso yini?
Yele kuliqiniso. Kanti antibobaba bamnyama babe sebekhona lapho eduzane. Abethu babena bhizi besematshwaleni athanda lokugcina. Abanye ba-right but sekuthi bonke kanjalo.
Lo ngunkosazana Zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithani ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhilithane. Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba. Kodwa kusasa kuningi futhi okufanele kwenziwe okukhanga amakampani azowayo emhlabeni jikelele kwezamabhizimusi. Okuningi asikuzweni kuNtatheli Zindaba iStudio 7 uBenedict Nhlapho.
Ngokusho kuningi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesikhathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi kuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana lehlanganiso yeCommonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana le-European Union lamazwe anjengabo German. Kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana leZimbabwe ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke incitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi phezu kwalobu buhle obenziweyo kusasekuningi okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni.
Umnotho wethu ukhathaza abaningi ikakhulu nxa kukhangelwa ubuningi bezisebenzi zikahulumende. Ukwehluleka kukahulumende ukubhadala izikwelede zakhe ngenye yemigoqo evimbe ukuthi akwelediswe imali yentuthuko. Umnotho wethu kufanele uhlelwe kabutsha ngendlela ekhombisa ukuzinikela ekwakheni isimo esizakwemukeleka emazweni omhlaba.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo laye uthi bayayibona imizamo kamongameli.
Engikubonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulumisana namanye amazwe kodwa asikakaboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Professor Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo lokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye izinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Uthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho, asikalungiseli thina ngaphakathi kwezombangazi umbusazwe. Kule kuxokozela abantu abazwanani, siyaxashana, siyathukana, asiqale silunge isethina ngaphakathi.
Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abeZimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ngokuthi bathuthukise iZimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazenzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela eZimbabwe. Khona kwabalakho laba bazama ukuthi baphosele eZimbabwe.
Kukhona-ke abanye abathi kudingeka uhulumende abapha amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubupheni bonke abaphatheka konkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila lobugoga edolobheni leGwanda sebekhuthaze umanisipala ukuthi akhumbule amalungelo abo lapho kuhlelwa uluhlu lwendleko kamanisipala waleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo ka-2019. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangeneli lomhlangano oqhutshelwe emahofisini kamanisipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngoZulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga, kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangenele umhlangano.
kumele kube lezindlu lamathoyilets kuzo zonke indawo especially abahamba ama-wheelchair labantu abagogekileyo isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala lokuswela imisebenzi lokuthi khona imali yangkhona ibe phansi kubhajethi yona le sithola ama-stands sithola izindlu
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosazana Gladys Mpofu.
Sibe sicela irenovation yewolu yejawunda wolu ezangena okugekileyo angene le-wheelchair kumbuyenzane abe ngeni kathesi leyi uyathi uyangena ilama steps uzaba isiguga kathu sewile ayiyenzi.
Unkosazana Sithembile Ndlovu othi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbi injani asikwazi ihlezi njalo intuntuzi kube khona eGeneva nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo akuvumi abantwana esilabo bona baba-disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama-pipes kumbe ngawakho vele khona apha ekhanselini akusayenzi impukane abantwana ikhorele.
Unkosazana Gertrude Nyathi lomntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumela yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika iloba nini ngenxa yezulu.
So ezithina zisala zingaphandle so ziyabe zikhumuzeke so sokugubhekile ezinye njengeyami yona vele nganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhangela ukuthi mina lo mntwana ongumdisable so yathanda kaphaumelikhe ehlezi khona khana uzoyinika amagabhagaba epheka so senze sakho ukuthi xose sikhathi anytime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
Unkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo esizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Cela ikhansili yenze ama-projects ukuthi kwehlise ukungasebenzi even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom kube ama-projects okufunya inkukhu ama-project kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azo lokho izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukhansili amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet osekhwezelolu udaba emthethwandaba ngoba esithi lo mthelo wephula isisekelo sombuso. Kubotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and distribution companies esetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Kuhlelo zethu lapho isicubungula kusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende sikhangele ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.